VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 22 kumabasa 2018 nenguntungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ulinda Masarira wabalilunga lephathi ngesikhathi abantu abaningi abakhuluma kathesi bengekho ngezinyaka yabo 2000 iqalisa ukungena eBulawayo South.
Kulandela ukuchothozwa kwalo ngokupha izikhundla abantu ababikwa bengayisiwo malunga ibandla abagoqela unkosazana Linda Masarira, icele leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi lenze lokho ngemva kokuguqula isisekelo salo sombuso.
Sizahamba sibhode all over the provinces wonke kuzowe le mihlangano siwathele formally. Already so qalisile ama consultations la.
Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uthi uhulumende seqalisile ukukhulumisana loZulu embuza ukuthi uyafuna yini ukuthi ilizwe libuyele kumanyano weCommonwealth. Silempumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Lingayikatshana balandeli beHighlanders silendaba ezimnandi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Icele leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lichotozwe kakhulu nguZulu kanye labanye abasekeli balo izolo kulandela ukukhethwa kukankosazana Linda Masarira ukuthi abe yisikhulumeli saleli bandla. Abakusolayo lokhu bathi uMasarira kayisilo lunga leMDCT ngakho obengamelanga angene kulesi sikhundla. Bathi njalo abanye abakhethiweyo emhlanganweni weCongress oqhutshelwe koBulawayo ekade bengamelanga baphiwe izikhundla ngumnumzana Nixon Nyikadzino, yena osengunobhala jikelele webandla kanye lomabhalane wogatsha lwabesifazana uLinette Mudewe. Kodwa embikweni eliwethule namuhla leli bandla lithe abathathu laba bakhethwa ngokusemthethweni njalo bangamalunga. Lithi ngaphandle kokuthi bebengamalunga liguqule isisekelo salo savumela ikakhulu uMasarira ukuthi abe lesikhundla. Sixoxele sikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Witness Dube.
Umama uLinda Masarira wabalilunga lephathi ngesikhathi abantu abaningi abakhuluma kathesi bengekho ngezinyaka yabo 2000 iqalisa ukungena eBulawayo South. Wake wahlale wange njalo waye active kupolitics, wake wahlale eHarare njalo active kweMDCT. Kodwa ngamanye amalunga ke aqala ukungahambisani kahle kahle ngenhlelo zephathi. Ngomunye kwangena ivinda kubandla leBDP ngesikhathi obabutentayibithi bephuma kuMDCT ekhokelwa ngubabusangirayo, oko wangena lakho zamukunanzelela ukubana i-constitution iyalandelwa yini, i-democracy iyalandelwa yini. Ngomunye walaba abantu akade besipha izixwayiso ngasese, kathi-ke kwasokunanzeleleka ukubana ku-constitution yephathi ukuze kungene labanye abantu, ngoba linanzelela ukuthi emphakathini kulabantu abaningi esingathi ngama-special interest groups, kulabanye abantu abangaba nje bengekho kuma-structures ephathi, but kuyikuthi kukhona okuqakathekileyo abangakupha ezivalu or okungaba ligugu ekuqhubekiseni phambili izinqumo. Ngakho ke ibandla lethu leMDCT lokho likwenze lingakhangelelanga yena umama uMasarira, but likhangeleli ukubana kuzamele kungene abantu abangeke bangene ordinarily, abanjengaba ngabantu abakumelela abantu maybe abaphila belokugogeka, abantu abalezi nto ezithile nje eziningi ezingafuneki ukubana iparty ibaphe indlebe, ibaphe ithuba
Ngamanye amazwi Dube Ncangu uthola kuhle uthi liguqule isisekelo sombuso wenu, yikho nje abantu abafana labo Linda Masarira belitholile ithuba lokungena.
Ye, kuyikho sibili okwenzakeleyo.
Udaba lwabo Masarira labanye bakhe lolu kalusoze luliqothele abalandeli ngoba bakhona abanye abakhono nayo ngalo.
Abakhona nayo abalihle kanyana singathi ngama-delegates akade vela e-South African province kuphela ababalisela u-youth chairperson wakhona u-organizing secretary wakhona lo munye akade i-delegate from e-Johannesburg district.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe yena okhokhela elinye lamacele e-MDCT. Umanyano we-MDC Alliance uqhubeke ngemihlangano yawo yokukhankasela ukhetho oluzayo namuhla. Umanyano lo ubusenyanga eManicaland lapho umkhokheli wawo umnumzana Nelson Chamisa akhuthaze khona abantu ukuthi bavote ngobunengi kukhetho oluzayo kukhitshwe ibandla leZANU-PF embusweni. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi uhulumende wakhe kakaceli ukubuyela kumanyano wamazwe ake abuswa iBhilitane oweCommonwealth ngoba esafuna ukukhulumisana labantu beZimbabwe azwe ukuthi bayafuna yini ukuthi kubuyelwe kulinhlanganiso. Kubika uEzra Chisaspanda.
Umnumzana Moyo uveze lokhu ngemva kokuphatheka kwakhe emhlanganweni weCommonwealth eLondon ngeviki edlulileyo. Ubenxuswe ngeleBhilitane ukuthi azebuka imicimbicimbi ebisenziwa emhlanganweni lo kanye lokuhlangana lenkokheli zamazwe akuCommonwealth.
IZimbabwe inxuswe kuCommonwealth umzana Boris Johnson. Yikho mina ngibuye umhlanganweni lo weCommonwealth. Kodwa unxuswa lokhu ayisiko ukuthi sesiyilunga le-Commonwealth ngoba uyakwazi ukuthi saphuma njani ku-Commonwealth.
Umoyo uthi abantu beZimbabwe yibo abakhipha iZimbabwe kulinhlanganiso ye-Commonwealth kodwa iqinise ukuthi nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe owenza lokhu engazange akhulumisane loZulu.
Uyakwazi ukuthi saphuma njani ku-Commonwealth sakutshwa ngabantu. So whilst thina sikwanisa ukuthi sibuye sifake iapplication eli Commonwealth sichiya abantu ngemuva abayiwo abathi hayi phumanini lapha kuyongalunganga. Yikho ke iposition esilayo ngeyokuthi sifuna ukungena ku Commonwealth kodwa saqale siyenza ama consultations labantu wenze ukuthi basinike imvumo sebajele futhi bathi asiboni kule nkinga engaphambanisa ukuthi singene uCommonwealth.
Sibuze umnumzana Moyo ukuthi kahle kahle imibono yabantu mayelana ngokubuyela kumbe ongabuyeli kweZimbabwe kuCommonwealth bazayithapha kanjani.
Hayi abantu phela anti sizahamba siye sibhode all over the ama provinces wonke kuze kuye le mihlangano siwatshele formally ukuthi yikho lokho. So this is what Chela, but already so kalisile ama consultations la.
Simbuze njalo umoyo ukuthi uthini ngokungavunyelwa kwezizalwane zeZimbabwe ezingaphandle kwelizwe ukuthi zivote kukhetho oluzayo.
Ama Zimbabweans firstly banenge phandle la. Futhi wayenzela umhlophe ukuthi oqala babethumezela izimali kweminyaka efuna ukufika 20 besenze ukuthi impilo zabantu ekhaya zibe lula. Besenze ukuthi abantu bayelatshwe. Besenze ukuthi abantu bahambe ezikolo. So sithi thina bame leZimbabwe ngesikhathi lapho kade kuzima khona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekubeke kwacaca kaningi ukuthi uzimisele ukubuyisela eleZimbabwe kumanyano weCommonwealth. elebintane lalo lekhanya lisenza konke elikwenelisayo ukuhuga uhulumeni kaMnangagwa. Imele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Yebo mthwakazo omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz ku short wave lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obe Facebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ngiyaphinda njalo 0012024650318 ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala khonapha eMelika zibuthene eMaryland izolo zithakazelela ilanga likazibuse ele Independence. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa lo sibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka labo bebekhona emkhosini lo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele sinye sezizalwane zeZimbabwe ebesisemkhosini lo umnumzana Mkhokheli Spa Siziba.
Into emnandi kakhulu ukuhlangana sikwejise kungalabandlululo. Siyabuzana nje ukuthi kodwa ke i-direction yeZimbabwe kathesi siyibona njani, khanya sonke kasilayi ansi.
Kodwa abaningi bathini?
Abantu abakwazi ukuthi kuya ngaphi, ngoba bonke abantu abanye lapha iningi engilizwa lapha likhuluma ngokuthi labo president bekhulu bodwa. Kodwa-ke sekumele sivotele okhona, ngangazi ukuthi siyabe sesimele sibalekele ukuthi silandele okuyikho okusemthethweni, angazi sibili abantu abalashiwa lokuthi. Ngoba uyabona abantu into eyenzakala lapha ukuthi I don't think it's the same perception lapha esebantwini abasekhaya kanye eZimbabwe. Abantu abasekhaya ba-celebrate ukukhitha umgadi, kodwa-ke lamhlanje sebesithi khona sesibuswa ngamasosha, angathi bathi be-celebrate babengakwazi ukukhithwa lisosha.
Wena ume ngaphi khonapho nxa sikhuluma ngokhonokho?
Nxa sekumele ngivote sibili, mbona ngathi ngiyavotela abakhangelele i-interest zami.
Ezinjengani?
Mina ngivela koBulawayo, ngiyakwazi ukusigugura undi konke sikhuluma ngezinto ezenziwa nguhulumende wethu ebantwini bakithi ezikhona kathesi ezingaseyigugura undi, kodwa isiyigugura undi entsha.
Umnumzana Mkhokheli Siziba isizalwane seZimbabwe esiphatheke emkhosini wokuthakazelela ilanga likazibuse oqhutshelwe eMaryland khonapha eMelika izolo. Ngengilifake kancane ezandleni zikaGibbs Dube njalo esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Kangelo kokobe tuna masiko babe tetela mazo
usenziwe
manje tuna masiko we
tuna masiko
owa usenziwe manje
njengoku lithembisa kwami ngeviki ephelileyo siyaqhubeka ngodaba oluziba kakhulu udaba lokudingela abantwana umtshado. Ngiqhubeka ke lamhlanje ngilonkosazana Isabel Dlamini lomnumzana Matthew Nketa usabhuku eGweru.
Ngesilayo lapho ukuthi obabakazi bakhona asibaboni lanxa ngapha singapha into esilayo abazali bathona besemsebenzini abantwana bathona bebodwa siya emsebenzini sithatha abantwana sibahambise esikolo. So abantwana bagcina sebelamanye ama-culture akwezinye indawo. So ukuthi umntwana uma usumtshela ukuthi yenza lokhu kwesinye isikhathi kuyahlupha. La masiko bagcina le siko selingasafanani lela ekhaya ngoba ngapha into zakhona zithiyene, inkinga enzima.
Pho-ke baba Nketa, ekhaya khona kusakhona yini ukuthi obabakazi bayahlala phansi labantwana bebalaye bebatshele konke khonokho? Kuba omunye athi mina angilaywa ngubabakazi onje onje onje.
Khona lokho sekuya kufiphala kucasha babadube lomphakathi, kodwa sina esikhuthaza ezamasiko sithi Umuntu munye ngamunye umuntu obabekazi lapho akhona bathathe indawo yakhe umntwana osemazweni othi babekazi kuwe wenisele lapho eZimbabwe lungisisa bathayele ucingo obatshela ukuthi ngokwesiko langakini kwenziwa so ukwenzela ukuthi bona babekazi ungazali unecala empilweni ukuthi abantwana balahleka ukhona dlala indima yakho wonke umuntu ongobabekazi enze okwakusenziwa kobabekazi bakudala o-ani
madlamini so-ke lina njengoba kuhlupha kangaka ukuthi lidinga obabakazi lento ezinjalo po abantwana bazasilela ngaphi ukwenzela ukuthi bagcine besenda kumbe bethole intombazana ezilungileyo
silenkinga enzima yikho ngitsho nje ukuthi abantu abethu bagcina sebehamba babe befisa ukuchada but ukuthi behlangane labantu abangachada labo kunzima yikho begcina sebehambe ema-dating line bedinga amajaha ngoba okuthi okunye ukuthi baphenduke bezekhaya bengakwazi okuthi ma abantu thina abazali singabancedi ngoba ukuncedisa bayakufuna labo bakhula balahlekile nxa bengancedisa ukuthi lathi abazali nxa ukwazi ukuthi kulomuntu othembekileyo kule jaha elithembekileyo lali jaha elingasoze lidlale ngomntwana abantu ngoba abantu amajaha abanye labo kathesi ngapha babadlala ngabantwana babantu lanxa abantwana babantu befisa labo abesifazane bafuna ukutshelwa amajaha ngapha nxa befika abanye bagcina sebegijima lamankazana amaningi especially ngapha bengafika amakhiwa yibo bakhombisa mabesilisa ngapha bengafika ngapha abanye obaba labo bagijima amankosazana esilungu so omama besale bengasela bantu labantu abethu begcine bengasela majaha othi bechade ngawo so sile nkinga inkinga enzima le esilayo
ye siyambuza umadlameni kodwa isikhathi sesiphelile so-ke njengoba-ke esitsho lapha-ke umadlameni babangiketha esithi hayi okunye okuhluphayo amajaha lamantombazana begcina begijimisa abamhlophe into ezinjalo pho-ke kuyayenziwani ukuthi phela isiko ligcine lisiba khona ngicela ushaya ngamafitshane sibili
bakunikeze umuntu indawo yakho ubabekazi wayengubabekazi noma umntalakhe kamnewabo elandani yena ubabekazi eselapho esigodini batshelwe ukuthi umntakamnewenu ngapha usefuna usebona umuntu wakhe ubabekazi adlale indima yakhe kabangathiya ngaphandle kunjenje kubonakala nje ngoba obabekazi yabo sebegoqa izandla ngoba lokuthiwa kabasatshelwa katshelwe noma engumyanga katshelwe adlale indima yakhe enjengobabekazi egumeni
ye phose lokugcina madlamini ngamafitshane mama
lami ngiyavumelana lo baba into esingayenza ukuthi kunje latho obabakazi sihlale labantu bethu sibakhuze but labo obaba behlale labantu ababa besilisa bebakhuze kwenze ukuthi sibakhuthaze ukuze babone abantu abangachada nabo ngoba imichado labantwana abantwana bakhona abacina sebethiywa bengelabo yini kunzima abantu ingane zikhula zingelabazali
okwalamhla sima lapha-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge unkosazana Isabel Dlamini lo mnumzana Matthew Nketa ongusabhuku egwelu olivalisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike Wobe
yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike wobe kuliviki sesibuyela kwezombusazwe sixoxa lo munye wabasakhulayo okhangela ukungena kukhetho kulomnyaka laye ukhangelela ukuba lilunga ledali lephalamende emele isigaba selobhengula njube constituency lamhla sixoxa lo mnumzana Reynard Ncube masihambeni kuye siyezwa okuningi Ncube ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana unjani
hayi mina ngi-right baba kunjani kuwe
hayi mnumzana mina ngiphilile ngiyathaba ukuba lawe kuhlelo lamhlanje
hayi kubonga mina lami ngiyajabula ukuparticipate lami ukhulume ya ehlelweni lona
so Reynard usufakile isithombe ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook usithi it's official Reynard for MP uyangena kukhetho kuluminyaka awungitshele ngamafishane ngalokho
ya leyo liqiniso lami ngithe njengomuntu ozalela eZimbabwe ngabona nami kufanele ukuthi sengile minyaka evunyelwa umthetho yaselizweni ukuthi nxa usule minyaka engamashumi amabili lanye uyavunyelwa nawo ukuthi ugijime kulowo mncintiswano ngokindlela nawo ukwanise ukuthi ukonteste so ngalokho ngibone kufanele nami ukuthi isikhathi sesifikile njengabantu abasha njengomuntu omutsha ukuthi kube yithi esibusayo kube yithi esiguqula ilizwe lethu akusekho lokhana ukuthiwa ababusi bakusasa but ikusasa yakhona yiyo esifikile
kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokungena kukhetho njalo ukhangile ukuletha umehluko onjani esigabeni sakho?
Ya into engilenzileyo ngikhula khona lapha nami esigabeni sona leso elokuthi ngakithe njele ukuthi since ngincane ngisafunda lami e-primary ngangena ngaye e-high school ngaqeda ngaye e-university angikaze ngabona kusiba notshintsho kumbe kusiba lento entsha ngitho le bhakani lomgwaqo elitsha akaze ngilibone. Into engiyibonayo kusiba lutshintsho, utshintsho engathi luguquka into zisifa, into ezidilika kusiba lama-pothole. Into engiyibonayo i-government loba ngithi i-city councilor bayebe bemende imigwaqo kuphela kodwa kungabi lo tshintsho olukhona. So ngathi ya le yinto engiyibona ingihluphile, ngabona kufanele ukuthi ngi-conteste ngikwazi ukuthi ngibise utshintsho. Umuntu nayo ozelweyo ebone kusiba lento entsha, kumbe kuba ithala ikhelitsha, kumbe kuba umgwaqo omutsha.
Njengoba eningi labadala babona izinto zobukhokheli ikakhulukazi kwezombusazwe njengento eyabantu abadala, ubona ngani uzahlangana lo dubo onjani kukhetho lolo?
Ya into ekhona ngathi ngathi i-culture ngoba ngingabhotabhota ngizama ukuzwisa abantu, ngikhuluma labadala, ngikhuluma lentsha. Kule culture liya yokuthi abadala vele abanezimali, abadala laba abanezisezinkulu laba akuyibo abanezimali njalo bahlala abangahlali ebantwini kodwa behlala ema-suburb lana adulayo le. Abantu sebejayele ukuthi bona kube yibo abangenayo labo badala. Njalo into engiyizwile ukuthi mese sikhathi abadala abanezimali njalo bayesatshwa nxa sebefika lapha. So umuntu wakhona nxa singamqathanisa nani, yena usuka ebe sengani selesithunzi. Kodwana into enginazelele enginika nami intshukuntsha ukuthi izakhamizi zezigaba zethu sezikhathele ngalaba badala ngoba imali yebo yebanayo kodwa sebenazelele ukuthi imali leyi ayibabhenefithi lutho bona njengezakhamizi. So sebefuna nabo umuntu ohlala kibo, umuntu ozisinduko zabo, umuntu ofana nami.
EHarare abasakhulayo sebe lo manyano okuthiwa yiPOVO noma People's Own Voice. Yini umbono wakho mayelana lo manyano lo?
Ya, le yinto eqakatheke kakhulu njalo yinto engathi iyasilela kithi lapha eBulawayo. Kodwa siyazama, kathesi ngingakhuluma nabanye abantu abasha abafuna nabo ukuthi i-contest ezigabeni zabo. Omunye ngolayitshene Ndlovu ufuna ukugijima amagwegwe sesibambisana sincedisana. Siyanikana ama-idea lapha nalaphayana. Omunye futhi ngumazibisa kodwa lo ufuna ukuba ngukhansela osesigabeni sami, ngathi vele ngumakhelwane wami.
Renard, wathi ngibambe umlomo khonapha mfokababa, isikhathi yiso sesibalekile. Sidliwe ngumangoyi bafo. Masiqhubekele phambili ngalingxoxo ngeviki ezayo. Mthwakazi omuhle, masidibane ngeviki ezayo lapho sizaqhubekela phambili sixoxa lo mnumzana Reinhard Ncube ongisakhulayo okhangela ukungena kukhetho kulumnyaka encintisa esigabeni seLobhengula Ncube constituency. Uncube uzasitshela okuningi mayelana lomkankaso wakhe. Oliver Lisayo, umthwakazi omuhle, nguMike Hove, bafethu lilale.
Siyabonga Mike. Sokuyisikhathi sokuvuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami, ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhla bengifuna ukukhangela enye indaba okokuthi nxa isiza kuwe kwezinye isikhathi abaningi siyithatha ngendlela engalunganga. O ngathi kumbe kwezinye isikhathi kuyinto enceda umuntu ongumkhokheli kodwa nxa ungakunanzeleli ungabe ukubeka eceleni. Lapha ngikhangela ngokuthi ukuthatha njani nxa omunye umuntu ekuchothoza kumbe nxa kuyikuchothoza kodwa kungaletha ukuxwayiswa. Umzekeliso omuhle esingawukhangela eBhayibhelini kuku-Exodus, hlangana lo Mose ephuma eGibhide egcwalelwe ngabantu ababebaningi. Lapha sinanzelela ukuthi uMose nguye abantu babesiza kuye ukuze bethole yonke into. Kanti siyakwazi ukuthi kwakuphuma abantu abafika inani lama-3 million. Ngakho kumbe kwayeukuthi kumbe abantu balwile umuntu lo lomakhelwane wakhe wayesiza kuMose, kumbe umuntu utshontshela inkomo wayesiza kuMose. kumbe umuntu ufuna ukuthi ahlangane loNkulunkulu wayesiza kuMose. Umkhulu uMose ayelawo. UMose wayelo babazala kwakhe okwakuthiwa nguJethro. Ngakho sihlangana lapha Exodus chapter 18 embuzo uMose esithi uhlalelani wedwa abantu bonke bemi kuwe kusukela ekuseni kuze kuhle na. Exodus chapter 18 verse 14 wayembuze semchudo sikati kwenzelani lokho. UMose wathi kuyisezala kungoba abantu beza kimi ukubuza uNkulunkulu nqabe le ndaba beza kimi ngahluleke phakathi komuntu lomakhelwane wakhe ngibazise imithetho lemilayo kaNkulunkulu. Ngakho uJethro wasesithi kuMose ungakwenzi lokhu kodwa indaba ungakhethi amanye amadoda angakuncedisa. Nxa sikhangelela indaba kaMose ekhuluma lobabazala wakhe uJethro, uMose wayengakuthatha ngokuthi ubabazala uyangichothoza ngendlela embusa ngayo abantu. Kuthi ukuthi uMose lapho wayengakwazi ukuthi qalisa ukulwa nobabazala wakhe, kumbe qalisa ukubuza umfazi wakhe ukuthi hawu ngotshela ubabakho, kumbe qalisa ukuthi akutsho ukuthi ubabakho ufuna ukuthi amandla asuke kimi aye kwabanye abantu. Kodwa siyananzelela engathi izindlela ezinlutshwana umuntu angazenza nxa ufuna ukuthi ukuchothozwa ngabantu kumbe ukuxwayiswa ngabantu kukuncipha. Okokuqala ukuthi kumele uzibuze ukuthi indaba umuntu lo ekhulumela into uyikhulume ngenxa yokuthi lo mhawu, uyikhuluma ngenxa yokuthi ulolunye ulwazi mnengalalo, kumbe uyikhuluma ngenxa yokuthi uzama ukunceda ngoba engxenye elolwazi olunye mina engalwalo. Siyakwazi ukuthi isikhathi esiningi laba abatshayelayo nxa ukhangele ngefasteli lapha kanti kulesini sigaba sokuthi uyabungananzelele okokuthi nxa kulomuntu otshova ibhasikili eceleni kwakho lokumgcoba ungamgcoba ngoba kulesinye indawo yefastele yakho lapho ongaboni khona. So kuthi ukuthi umuntu oyinkokheli kulezinye izinto ayabe engaziboni. Ngakho okokuqala nxa njengoba ngikhulumile ukuthi umuntu ekuchothoza kumbe umuntu ezama ukukuxwayisa kuthathe ngendlela yokuthi ukuxwayisisa ukuthi into leyi ivelela ngathi umuntu leyo ndaba esitsho njalo. Okwesibili kumele uzinike isikhathi sokuthi ukukhangele into leyo umuntu lake ukuxwayise yona ngayo. Into leyo iyangisiza kumbe uyamphambukisa kumbono loyo ndlayo kumbe umuntu lo uvele uyawumana. Ukuxwayisisa uzinike isikhathi ukuthi umuntu loyo ezethi into leyi kuthi ukuthi into leyo ingangisiza yini entweni leyo engiyenzayo. Lokhu ngokwesibili okuqakathekile. Okwesithathu yikuthi kumele wenze isinqumo. Siyananzelela ukuthi uMose laphana wavuma ukuthi hayi umlayo kababazana wakhe uJethro uqinisekile, ngakho wakhetha amanye amadoda wawancedisa ukuthi bebe yibo abakhokhela izigaba. Wasesehlukanisa u-Israyeli waba yizigaba lezigaba. Kuthi ukuthi wayenza isinqumo ngalokhu ayekuzwile. Kuthi ukuthi lawe nxa kumbe kungikhaya kumbe kulapho osebenza khona kumbe kusesigabeni sakho nxa omunye umuntu ekuchothoza kumbe umuntu ekuxwayisa ungathathi ukuchothoza ngesikhathi sonke ukuthi yinto embi. Kwezinye isikhathi engxa umuntu lowo yabe letha olunye ulutho ongalunanzeleliyo.
Kuyigqibe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu esithandazela abalaleli bonke ukuba ubasize kulabo abayenza izinqumo nalabo kumele benze izinqumo ukuxwayisa lokhu abakutholileyo kumbe ngezinto abazenzayo kumele bazitshintshe. Bancedise Baba ngegama likaJesu ngoba umoya engcwele yiwo okwanisa ukusinika umzwangedwa, yiwo okwanisa ukusiqhweba usitshengise izinto ezikondileyo kumele sizenze. Ngegama likaJesu yathandaza. Amen.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mfundisi. Asibe sonke njalo ngeviki ezayo.
Soye kakhulu lami ngikhangelela uhlana labalaleli iviki leyilandelayo.
Lapho besivuselela umoya silomfundisi useNispanda. Siyabonga mfundisi, silethemba libusisekile. Impumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League edlalwe lamhlanje imikanje: Highlanders 3 Shabani Mine 1, Capes United 1 Dynamo Zimbabwe 0, Chapungu 1 Herentals 0. Uziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-MDC elikhokelwa ngonkosazana Thokozani Kuphe lithi likhethe unkosazana Linda Masarira ukuba isikhulumeli salo ngemva kokuguqula isisekelo salo sombuso i-constitution. Kwaneleke okwamanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Asihlanganeni kundaba zekuseni ngesikhathi sika half past 6.
Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.